Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuMpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abazali abaningi bathi bahlutshwa yikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo.
Nxa sibanje i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support.
Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana nabezombusazwe.
Siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe indlela ebaningi kakhulu, ngababe ngabantu ababuya besebenze through ama structures abaphiwa nguhulumende.
Abanye abantu bayakuchothoza okwenziwa nguhulumende.
Acaca ngempela ukuthi izanu ifuna ukuhlala izanu yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizanu. Ifuna osobhuku babe ngabezanu, abalisa babe ngabezanu, izinduna ngezezanu.
Sanethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bathi abasakwazi ukuba bahambise abantwana ezikolo lapho kumemetheka khona ngamandla igciwane le-COVID-19, kumbe behlale labo emakhaya lapho abagcina beganga okumangalisayo. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusanda kubika ukuba abantwana abedlula 1,281 laba balisi abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 eZimbabwe bahlolwe ezikolo abahlala khona batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Njabulo Mpofu ngomunye wabahlutshwa yisehlakalo lesi.
Izindlu zokufundela zakhona zintutshwana, kufundwa nzima. Plus nxa sibanje i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support abayiphiwayo abantu.
Umpofu ukhala labanye abazali abathi umkhuhlane lo usuphazamise izifundo zabantwana.
Sibe behind abaningi bakhona, bayazama amanye ama-teachers ezisikolo ukuthi bayenze online, but then emzalini sometimes nxa ungela data yakhona, so umntwana lo esalela ngemuva nxa ungela mali like now. Abaningi bayenza ukuthi bazame ukuthi ba-catch up ngama-lessons.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Miriam Nkomazana ohlala e-Cody Park kobulawayo.
Ezinye izinto unxa ungayo esikolo ugcina ukhohlwa, ikakhulu lebantwaneni, ngoba singabona khathesi ngesikhathi abantwana sebebuyele esikolo bese bejayele ukuhlala endlini bengenzi lutho. Ngesikhathi sokumele beye esikolo sokulohlupho olukhulu kakhulu. Olunye kakhulu uhlupho esilutholileyo ama-uniform abantwana ebengasakwani, izicathulo bese singasakwani, and abazali bebengela mali yokuthenga njengoba bebehlezi phandle, bebehlezi bengasebenzi ngenxa yomkhuhlane lowo. So kule challenge enkulu kakhulu.
Unkosikazi Nkomazana uphinde wathi umkhuhlane lo usubangele ukuba kube lobusela obumangalisayo.
Kube lamasela amaningi kakhulu, abantu bese behlezi ezindlini zabo bengenzi lutho, abanye bebecabanga ngokuganga kuphela. So hayi, i-COVID-19 elethu hlupho kakhulu.
Unkosikazi Thithibele Simango wakobulawayo laye uthi sephila nzima.
Mina esise-Cadre Park isi-affecte kakhulu njengabazali labantwana bengasayi lasesikolweni.
Othenga ethengisa impahla unkosikazi Sibongile Nkomo labanye bakhala ngokufanayo.
Hayi, COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami. Imali engangiyigcinile konke okokustokha ngagcina ngiyisebenzisa sengisidla yona. Khathesi kunjenje izikolo zikwaba yisivumbuvumbu ukuthi izikolo sezivulwa ngilo mntwana ongu-grade 7. Nxa befika esikolo sokuthiwa kulabo research laba bekhala, hayi kusithwalise nzima sibili. Konke khonokhu kwenziwa kuyini? I-COVID.
Umnumzana Simbarashe James Tafirenyika, umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, ucebisa uhulumende ukuba ahambise abezempilakahle ezikolo okuhlala khona abantwana ukuze kwehliswe inani labatholakala bele-COVID-19. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi amane lanhlanu 145 bahlolwe batholakala belegciwane le coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4603 kusukela nyakenye. Asebethaphe igciwane le COVID-19 bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu 129,505. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Mongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi. Umnangagwa wethule lokhu namhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umnumzana Maria Wandanzua owayekhokhela uhlangothi lwePublic Service Commission. EleZimbabwe selibumba umthetho olakho ukuba kuvalwe inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zikankasela kumbe zinika imali abezombusazwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba idale lepalamende lizahlafuna imithetho emitsha ezagambela umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. Phansi kweziqondiso zomthetho lo kuza kuba lo muntu obizwa ngokuthi ngu-registrar okhethwe nguhulumende ozakwamukela imali yokubhalisa inhlanganiso ezizimeleyo, ozabona ukuba zisebenza kahle njalo uzaxotsha abaqondisi behlanganiso lezi nxa zingenzi kahle. Abazatholakala besephula imithetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bavalelwe entilongweni okomnyaka. Abatholakala bengalancwadi zokusebenza elizweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elithumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Evidlela Ncube kolela ilungelo loluntu.
Kuyacaca ngempela ukuthi izano ufuna ukuhlala izano yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizano. Ifuna osobhuku babe ngabezano, abalisa babe ngabezano, izinduna ngezezano, amakhansila ngawezano, ama MPs ngawezano, ama senators konke ngokwezano, upresident ngowezano, abantwana besikolo babe ngabezano. Yikubona ukuthiwa baye kuchite for School of Ideology labo baye kwenziwa babe yizano. Ngesingayo ngabo kakusafundwa physics, akusafundwa chemistry, akusafundwa business, kufundwa i-ideology yezano. Ngabe izikolo zonke zifundisa izano. Akupheleleke kukhona lokho abafuna ukukwenza, bafuna ukuvimba ama NGOs, kuyalandela bavimba ama political party, bazavala ama church, bazavala ama mosque, bazavala yonke into engasozano. Ama NGOs aqhakathekile ekuthuthukiseni ilizwe, ekuvikeleni amalungelo nabantu. Nga engasekho ama NGOs azimele angekho ngaphansi kwezano, ilizwe liyabe seliphelile. Ngakho ke kawucitshwe lo mlilo kuvinjelwe ukuganga okungaka.
Umnumzana Evidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezano PF.
President le cabinet into abayikhangeleyo ukuthi beke befake i-order kulaba bantu behluzwe ukuthi kambe bona benzani. Sibonile i-America o-Britain befaka izimali through ama-NGOs wona lawo. Ukuthi kuthiwa khona izimali zizonceda abantu eZimbabwe kodwa zinikwa through ama-NGOs. Ama-NGOs angikhona usiwakhayela ukuthi avele evela nga alama links le labo MDC alama links labo position and so forth. Ngakho ke iproblem esilayo elizweni lapho yama demonstrations, iproblem yokungazwisisi, iproblem yokuthengisa ilizwe ivelela kubo bona abantu abasponsor ama programs anjengona lawo. Ngakho ke siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu kababe ngabantu ababuya besebenze through ama structures abaphiwa nguhulumende.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo ibandla leMovement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi selixoxisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kudingwe indlela yokusebenza ndawonye kumanyano we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. UMafa usungula lingxoxo.
UMonzora ungena njani yena engazange icontest as a presidential candidate ngo-2018? I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma ipolati lomnangagwa ngoba bonke bonabo badliwa babuhlungu ngokudliwa ngumfana omncinyane sithi kangeni kwamanje.
Ye baba Chuma, ungathini-ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzora sefisa ukuthi asebenzelane lo mnangagwa?
I-Poland Mthembu lohlabezulu wonke nje inkundla labo kuhlangana khona laba bantu abezepolitiki kusukela kubandla elibusayo lamabandla nje wonke nje athini abephikisa esiwathi ngama-opposition parties. Okumele kube semxoka yikubana sikuzwisise ukubana ukuba lebandla elibusayo lamabandla aphikisayo akutsho ukubana sokudala inkemenkeme yendaba kumbe sokudala umangizondane kumbe sokudala angibonani lawe. Ukuphikisa kwebandla kutsho ubana hayi sibona okuthiyeneyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu i-patriotism. Ngakho-ke uMonzora nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe yi-candidate ngo-2018 kodwa nxa ekubona ukuthi hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana yekela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu. Kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Tsamisa le-MDC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibuyeni etafuleni laphana siqoqoda namakhanda.
Wena ungathini ngamafutane sibili?
Konke lokhu thina kusimangalisi isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge-internal settlement yeZimbabwe lapho uzorewa losmith losithole lindaba lingishirawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu sithi i-history iyaziphinda i-history repeats itself. Ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyithumisile singathi i-objective eyodwa abangasitsheli ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu. Hhayi uMonzora ngowezano, izano i-MDCT. Thina lokhu vela kusimangalisi ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza kodwa uZulu uthi hhayi bayekelenini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi iPollard ngezani. Kulabanye abantu abakhontestayo kuPollard bengasho bezani khathesi sebajoyina sebeyimemba zezani.
Babuthuma ngena khonapho siza ukuthi ungathini ukhangazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezano kuphela kukhona.
IPollard ayisho nto yezano PF. IPollard njengoba ngishilo ngiyabo bantu bonke abezepolitiki ukuthi behlangane ndawonye kuboniswane. Izanu-PF layo ikhonapho igoqelwe labo futhi befisa ukuthi ngabe bayabuya. Ngiyamuzwa ukuthi kona hayi ngabe kuthiwa i-dialogue ibuya yenziwe ngumuntu onyutisale lani. Khangela kathesisi lohulumende wenza bona bayakuthanda ngoba bakuthanda. Yinto kumele beyibone naleyo ntona uhulumende wetesilayo lo president okhona uhamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bayakwazi njalo bananzelela ubana iZimbabwe ikhokhelwa ngo-president Emmerson Mnangagwa. I-SADC kunjalo, Africa Union kunjalo.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-P F. Lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexoxa le-Studio 7. Singangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Tunisia batshengisele namhla emgwaqweni besithi kabasamfuni urhulumente wabo, bathi uncindezela uZulu. Ilizwe leMelika lithi kaliboni lidlelana leTaliban esanda kungena embusweni e-Afghanistan kusalandela ukusuka kwebutho leMelika kulizwe leli. Lokhu kusanda kwethula njalo lilizwe likaRussia emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kuvotelwa umkhokeli omutsha kwele Germany lamhla kulandela ukusuka esikhundleni kuka-Angela Merkel. Kukhangelwe ukuba kuzavota abantu abafika izigidi ezingamashumi ayisithupha 60 million. Soko kuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senzile manje
lobaba mkhulu babelobola
usenzile.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyanga yamagugu umpandula okubizwa ngokuthi yi-Heritage Month kwamanye amazwe. Abantu abadabuka eMatebeleland lenkabazwe bayakulandela kakhulu lokhu. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethu kwezamasiko esintu. Sawamukela kuhlelo Ngwenya.
Ngibingelele iStudio 7, ngibingelele nabalaleli bonke nje. Bakithi inyanga uSeptemba inyanga yamagugu. Yebo kambe siyazi ukuthi lusuku lolo lwalubekelwe ukukhumbula inkosi uShaka neyakhothama ngomnyaka ka-1828 ngoSeptemba mhla ka-22 noma abanye babuye bethi mhla ka-24. Kodwa ke thina lathi singabathwakazi looking at usuku lolu siyabona ukuthi usuku lolu lakithi lwaba inyanga ebaluleke kakhulu njengoba sazi kahle ukuthi uSeptemba iyona nyanga leyethu inkosi inkanyamba emakhandakhanda umzilikazi kaMashobana eyakhothama ngayo njengoba sazi ukuthi yakhothama ngomnyaka ka-1868 mhla ka-9 sibona laphana futhi neqhawe layo uLoje Hlabangana owayeyinxusa lenkosi layo ngomunye owachona ngalinyanga. Yebo kambe njengoba siyaguqulwa seyaba inyanga yamagugu kumele sikhuthaze ke ukuthi abantu bazi ukuthi ayini amagugu. Amagugu ayinto eqhakatheke kakhulu empilweni yomuntu engafanelanga imlahlekele. Ngakho ke siye sibone ngempela umuntu unxaye lento kuthiwa igugu noma isendlini uyayakhela indawo especially kwesinye isikhathi ekhiywayo ukuthi kungabi lo muntu ozofika alithathe lelo gugu lakhe.
Akusethule lokuningi ngalokhu.
Ingakho ke babudube ukusibona lapha besinxusiwe nakwezinye zezikolo ukuba sihambe sifundise intsha yethu ngamagugu ayo ukuba ukuze izazi ukuthi isukaphi imvela phiyayo isukela kuphi. Ingakho sibonela kwesinye sezikolo lapha neEveline eUvel sikhuthaza abantwana ukuthi bakhule bezazi ukuthi bangobani njalo baziqhaje ngamasiko abo ngoba phela isiko liyingxenye yamagugu. Isiko lakho nje liyigugu lakho.
Siyakuzongwenya kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi akugqibe ingxoxo yethu namhlanje.
Lathi sizamene ukuthi kungasilahlekeli okungamagugu kithi njengokuyithi bethu loba siphila empilweni la izinto sezintshintshile sekumodernizewa yonke into lapho ohamba khona kodwa ke kufanele ukuthi sihlalahlale sikhumbuzane ukuthi singobani thina sasiqhamike phi sasiphila njani futhi yikho ke lisibona la namhlanje mangabe sibungaza inyanga yamagugu sizama ngayo yonke indlela even nokuvunula lesifica sivunule ngale ndlela okhokho bethu ababevunula ngakhona esethu ke isizwe njengoba sazi sakhiwa ngezizwe eziningi akumangalisi ukuthi mawuhamba emgwaqweni ufica umuntu evunule indlela abelozi abayofunga obabevunula ngayo okanye amangula ayevunula ngayo okanye amatswana ayevunula ngayo okanye amavenda ayevunula ngayo okanye amadonga indlela ayevunula ngayo. Lokho kuyikho kanye ukuthi sizama ukuthi lentsha yethu encane engazange kubone lokho kungalahleki bazi ukuthi bazalwa isizwe esasiziphilisa njani.
Ngithathele lithuba ukuba ngibonge umnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko
senzile manje
lobaba mkhulu babelobola
usenzile.
Okwamanje sike singene kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele umthandazo wenziwa uDavida. Eseyinkosi kodwa ungaba umthandazo lathi engifuna siwusebenzise sikhangele izinto ezithize. Ngizabala kumaHubo 144 verse 12 ngisihla siyaphansi. Kungathi amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengezihlahla esezikhulile, lamadodakazi ethu abe njengensika zengosi ezilungiselwe ukwakha isigodlo. Kungathi iziphala zethu zingagcwala zibe lenhlobo zonke zokudla, lezimvu zethu zizale izinkulungwane, yebo lezinkulungwane ezilithumi emagangeni ethu. Kungathi inkomo zethu zingaba lamankonyane amaningi zingaphunzi ekuzaleni kwazo. Kungabi khona ukukhala endleleni zethu. Babusisiwe abantu abanjalo, babusisiwe abantu abakankulunkulu wabo oyinkosi. Ngakho ngifuna sinanzelele lapho kokuqala ukuthi uDavid ukhuluma izibusiso, ukuthi nxa wena ungaphansi kwenkosi uyibiza ngokuthi inkosi yakho uJesu Kristu, kunezibusiso nokubiyelwa okuthize okuza kuwe empilweni yakho. Ivesi ka-12 siqalise emulini ulapho uDavid uyakhuluma ukuthi ngaba amadodana ethu ebutsheni bawo angaba njengezihlahla esezikhulile. Kumele sithandazele imuli zethu, sithandazele abantwa bethu, sithandazele amadodana ethu ukuba uNkulunkulu abakhulise baqine babe njengezihlahla ezingaphansi kwesifula, ukuthi bebe nezithelo ngaso sonke isikhathi. Lokhu kutsho ukuthi amadodana ethu enyama lamadodana ethu emoyeni, kulabo abangabafundisi, kumele sithandazele izimuli zethu ezilibandla lethu ukuba kube khona ukuthela izithelo ezinhle, kube khona ukukhula okuhle. Sikhangela amadodakazi ethu ukuba abe njengensika zengosi, ukuthi abe njengendayimani, abe njengegolide, akwanise ukuthi nxa ehamba lapha emhlabeni kukhane ubuhle bukaKristu yibo. Siyakwazi kathi siphila phakathi kwesikhathi lapha abantu abangabomama bebanjwa kubi, behlukuluzwa, kodwa thina nxa singababamba sibenze igolide idalima emabandleni, singababambi kubi. Sinazile ukuthi kade sikuphumela oludaba abantwana abancane bethatha besenziwa abafazi ubaba bengabomama bezindlini. Siyasithi lokhu ngomthetho akuvunyelwa, kodwa lathi iBhayibheli njalo lokhu alikuvumeli. Ngakho kumele ukuthi thina amabandla ethu akhulise kuhle abantwa bethu besesaba inkosi, kodwa bekwazi ukuthi nxa ubuya ebandleni yikho lapho othola khona ukubiyelwa, yikho lapho othola khona ukuvikelwa, hayikho nto kube yikho lapho othola khona ukuhlukumezwa khona. Ngakho ke njalo siyananzelela lapho ukuthi uDavid uyathandazela iziphala ukuthi ngabe zingagcwala ngayo yonke inhlobo yokudla, ukuthi kugcwale ukudla. Ngakho ke lapha sikhangelela izinto esizenzayo ukuze zisinike imali. Kungabe kumbe uyalima, kungabe kumbe uyasebenza ngezandla, kungabe kumbe ulokuyimarket kwakho, kungabe kumbe uyilabana balenkomo. UDavid uyathandaza lapho ukuthi ngabe uNkulunkulu angaqhelisa konke lokho esilakho. UNkulunkulu asisize ukuba nxa uqalisa ibhizinisi yakho kumele uyisebenze ize iyefika ekucineni kwayo. Kumele leyo bhizinisi njalo ikunike imali, kumele lokho okwenzayo ngezandla zakho kulethe imali ekhaya. Isiphala sakho i-bank account ingavuzi, ingabi lezikhala ezivuzayo, kodwa uThixo asisize ukuthi ibilokhu iqhela isiya phambili.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngegama likaJesu yathandazula inkosi kuqinise, ikunike amandla njalo ikuphumelelise ukuze nawe uqhelise umbuso kaNkulunkulu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uJahelidala uNtungamile Nkomo. Sike sizwe uhlelo lwabatsha.
lingali tshwana njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumaygobe namhla sixoxa lo Brisk Ncube owenhlanganiso ye community solutions Zimbabwe sixoxa ngenhlelo zabo ezijonge ukuthuthukisa abatsha elizweni Brisk nya kwamukela kuhlelo bafo awusitshela okunengi ngemisebenzeni
Ramayek sabona ngiyabonga bafo ungamukela namhlanje kuhlelo basically esikwenza njengenhlanganiso ye community solutions yikuthi khona sikhuthaze engingakuthi mina hayi active participation yabantu abatsha kuzinto zonke ezilokwenza le development engaba khona phakathi kwelizwe so okokuqala sikhangele ukwakha ukuthula peace building nokubumba ubudlelwane phakathi kwemphakathi phakathi kwezigaba then sikhangele njalo iparticipation yabantu abatsha kugovernance and electoral processes ngathi mina konke okulokwenza le democracy kumbe lokubuswa kuhle kwezabelo lokubuswa kuhle kwabantu
kungani libona kuqhathekile ukuthi abatsha baphatheke kuhlelo ezijonge ukukhuthaza ukuthi kube lokuthula kanye lokusebenza ndawonye elizweni
abantu abatsha siforma over 65% of the population yethu yithe siyekusasa elide esabhekane lana yithi futhi kade sesiphila in the present so singathiwa phansi ekwakheni ukuthula kumbe ekulungisiseni izinhlupho ezikhona phakathi kwelizwe then sebe sichiye that missing link ngoba so far nxa ungakhangela imizamo yonke esiyenziwe okungenziwa genuinely yikuthi abantu abatsha baphiwa umkhandla ukuzibonakalisa labo bathi participate babithi zisombululo on the table ukuthi kuyini esingakwenza kaningi nxa ungakhangela imbali abantu abatsha yibo abasetshenziswayo as objects of conflict and objects of violence if we harness this energy siyifake in the proper direction then singabumba ilizwe lokuthula ipeace is an integral tenet of development any country that does not have an environmental peace, it's hard for any development to be done.
Uzulu jikelele usanda ukuthakazelela usuku lwe International Day of Peace lapho inhlanganiso ye United Nations ikhuthaze umhlaba wonke jikelele ukuthi asebenze ndawonye ekulwisaneni nge COVID-19 sikhangela inkuthazo yenhlanganiso ye UN kuyini esingakufunda njengelizwe
iCOVID-19 isiveze lokho kona akulalizwe elingasurvive lilodo inkuthazo ye UN ukuthi khona amazwe ngasebenzelene ndawonye abambane ngibona nganye that's the way to go but however conflict is a permanent thing. So what you can do is we can manage conflict. Esingakufunda kunkuthazo ye UN. Yikuthiwa khona let's try by all means. Ukuthiwa khona sithi thina ameliorate violence and then we manage ama conflicts akhona. Bese sibumba ke general global consensus. Yikuthiwa khona amazwe aphilisane kuhle. Then thina njengelizwe leZimbabwe omunye sikufunde yikuthi khona charity begins at home. Inkuthazo yami yikuthi khona kuyo yonke imizamo esiyenziwe ukubumba ukuthula. The National Peace and Reconciliation Commission must now then initiate genuine dialogue ngama past conflicts yonke abakhona. He address all post conflict situations ezikhona current. Kungaba ama conflicts nezi awumbhuqazo wako abakhona. Kanye lawo ngama conflicts abakhona. A conflict cannot be solved nxa kungazange kube le genuine dialogue. So esingakufunda is come down to the table abantu bahlale phansi babonisane singasombulula njani inkinga lohlupho esike sabalana siyenza njalo this is going to work to bring national cohesion which I will continue saying is an important factor in the development of any nation
hayi Brisk ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle sesifikile emaphethelweni wohlelo lwe 2 lwabatsha sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection. Oliver Lisayo, Ngenjabulo, Ikamangu Maikowe. Bye-bye!
Kwezemidlalo, kwenziwe isikhumbuzo namhla sikaMasithisi Rambo Sibanda, eWest Park Cemetery, lendlini yakhe eMzilikazi. Abalandeli labakhokhela iqembu leHighlanders bancome kakhulu imisebenzi kaMasithisi. Ayisizwe uNdumiso Gumede, omunye wabaqondisi beqembu leHighlanders, ekhuluma ngokuqhakathika kwabadlali langomdlalo wenguqulo kunye.
Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi i-club e-Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi esake sadlala sonke ake senzeni something. Lezi khundla ngikhona ngale Highlanders ngalifuna zikhona. Kodwa isizo zokunikwa mina ngicela ukuthi ukugqongqosela kwami awunikwa
isikhundla siyasetshenzelwa isikhundla siyasetshenzelwa isikhundla siyasetshenzelwa
vela
wenza ukukhanya njengalamhla lapha mbonile lapha hathele zama mbijana hey basikhiya basikhiya uthiyongubani into yabantu le vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena
uNdumiso Gumede ngomunye wabaqondisi beqembu le-Highlanders ubekhuluma emcimbini wokukhumbula uMercedes Rambo Sibanda wayedlalela iqembu le-Highlanders lele-Warriors singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo abazali abaningi bathi bahlutshwa ikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza labezombusazwe abalandeli lenkokheli yeqembu le-Highlanders Football Club namhla benze isikhumbuzo sikaMercedes Rambo Sibanda siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lesayo ngo-Kipstube.